Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje kulosakhulayo webandla le Citizens Coalition for Change u Bernard Munamadi obikwa echaywe kabuhlungu ngabalandeli bebandla le MDC Alliance eHarare ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project isithi ikhathazwa ngodlakela osolubhayi ile phambilini ngokhetho lonyanga yonale.
Sina njengebandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame.
Ingcweti kwezempilakahle zithi okwenzakala kule South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe.
Nanku phela futhi nje sokuthi bengasasebenzi ngisho lawo selungiswele amaphepha bazosebenza ngaphi kubasebuye kwathiwana into izogcinelwa ama South Africans.
Ingcweti kwezegciwane le coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye njalo umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi ikhathazekile ngezehlakalo zodlakela kwezombusazwe kulandela ethi ikutshaywa kukamnumzana Bernard Munamadi webandla le Citizens Coalition for Change ngabatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe MDC Alliance. Umqondisi wale nhlanganiso unkosazana Justina Mugogo uthi usola abakhokheli bamabandla ezombusazwe ngamazwi akhuthaza udlakela. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we Studio 7.
Ukuthi izehlakalo zodlakela sezisanda ngesikhathi sisiya kuma-by-elections akhangelelwe mhla ka 26 March. Okusidanisayo thina ukuthi sibone ngani udlakela lolu lushuka phezulu kunkokheli. Ngoba nxa inkokheli zisethula imbiko elokuthethisa benza ukuthi abasekeli babo babe nodlakela. Bona ngokwabo abalwisani ngezibhakeli, balwisana ngembiko abayethulayo, imbiko enza ukuthi abasekeli babo bazizwe befuna ukuyalwisana. Ngiyakwazi ukuthi sisakhula thina sasithi kungaba lokungezwani, kwakufakwa kwakuthiwa ngamavele, kuthiwa leli libele likamamakho, omunye la afakelwe ibele likamamakhe. Sasithi ke nxa usuaphukile ukuthi lwana omunye uselokhuzi ivele likamamakho, wawuzwe uthukuthela usufuna ukulwisana lalweyana umuntu. Kodwa oyabe efake ukuthi leli libele likamamakho kaleneni ayisuye ocine elwisana lomunye. Kwesikubonayo thina njengeZimbabwe Peace Project sithi thina akulunganga ukuthi kube lembiko enza ukuthi abasekeli bathukuthele. Udaba olukhulumayo ngiyabona ngizwile laye ocine echayo angitsho ukuthi kulungile kodwa laye uthena ubathethisile. Yinto engafanelanga ukuyenzakali yona leyo ngoba sonke sizizalwane zeZimbabwe silelungelo lokumanyana lenhlanganiso esizifuna. Akula muntu ofanele alise umuntu oseduzane laye ukuthi awufanelanga kuye ukuthi kuye kumhlangano webandla leliyana kumbe usekele ibandla leliya ngoba isisekelo sombuso siyasinika lawo malosi.
Lo ngunkosazana Justina Mugogo, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ubeqoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, ukuze sizwe ukuthi bona bathini. UDube uyalandula ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo achaye umnumzana Munamadi.
Tena njenge bandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame njalo ka siphatheki kudlame lwezepolitiki silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele babe lembono etshiyeneyo siphambana lalabo abalokuthula abalengqondo efana naleyethu kodwa lokho esesikubona lapha ngabantu asebefuna ukuthi bangcolise ibizo lebandla lethu sisiya ekhethweni bezidingela nje ukuthi bagaye ukhetho ngendlela ezingayisizwe thina sikholelwa ukuthi abantu begaya ukhetho kabakwenze ngezithembiso ebantwini la ngenhlelo ezikhanyayo ukuthi zilobuhlakani ukuthi abantu bangazivotela hashi lezi ndlela nje ezishiphileyo asebezenza hashi asikwazi lokho asiphatheki kudlame ayisiyo ngathi indlela yokwenza izinto MDC.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Ungcweti wezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele South Africa agoqela ukumiswa kokusebenza kwamapermit ezizalane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Umthetho ohlose ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile lokucwaswa kwabo ngobuzwe kulakho ukumemethekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zamanye amazwe asebhekane nokubuyela ekhaya lapho azabalekela khona. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini ehlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa-ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu around 250,000 ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Ngakwelinye icele iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule South Africa kanye lokubenqabela kwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu uzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphula.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
This is our Zimbabwe umnumzana Christopher Ncube. Uthi kwabaningi ukuqothwa kwele South Africa kuzahle ukuthi ukuphela kwempilo.
Sisithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala kosezuku zonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengoba benikelwe 12 months. Nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Lisho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngaphi? Basebuye kwathiwa le nto izogcinelwa ama South Africans.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebenza izibonelo yemikhuhlane engqondo.
Usishiya thina njengezizalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa singazazi ukuthi simephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelese South Africa la kwelese Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yeza.
Unkosikazi Nyakhutshika ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela noba bakhulume nomuntu ongabasiza. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ingcweti kwezegciwane le-coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Sixoxe lenye yalezi ngcweti umnumzana Bani Malaba.
Sabona put Chris, Sabona and Balale West to 7, Nyabonga, Mbuzo Mutle. Hi, Nangi Kangele, Lazy Sue Mfuet, Kukanya, Kukanya Bunga Nengo, Kukanya Bantu, Benakuli, Nangago, Krastovosis Akul. Now my case is a Siwa, a Swala and Delayo, Avaman Nangago. Besi siza abantu abaningi kakhulu izinyanga ezedluleyo kuze kuyofika mhlawumbe uNovemba kumbe uDisemba, kodwa hayi kusuka ngoJanuwari kuzofika namhlanje kunganeno baba, kukhanya hayi kuba ngcono. Kodwa ngixwayise ukuthi hayi singekethisi, asiqapheheni bakithi, asigezeni izandla. I-surface contamination yiyo engiyesaba ukuzidlula zonke. Izandla mazingayi ebusweni bakithi, mazingayi ebusweni, aziye ebusweni phela nxa zigezile. Sigqokele amamaski ethu, singasondelelani kakhulu ngoba hayi umkhuhlane lo nomkhanya osungconywana baningi olokubashaya. Khuluma nje ukhona omunye esimsizayo ose-ICU, simhambisele imbodlela lamanzi izolo, kodwa-ke abasebaningi kakhulu abantu, kuyathembisa khona lokho. Inkinga yokuthi njengoba sokuza kuqanda-ke kathesi singabona sokuqalisa futhi ukumemetheka, ngoba ukhanya umkhuhlane lo uthandana lokuqanda kumbe lama-temperatures aphansi. Yoba sibone emazweni aphesheya le lapho kuqanda khona, ngibe ngisizwa ilanda ngabukhulunywa nje kuthiwa i-COVID-19 noma kule mpi e-Ukraine layo ibharile khona ngale ngoba kuyaqanda. Kungakho-ke hhayi njengoba singena ezinyangeni zokuqanda, ngizacela singayekithisi iy'qondiso ze-COVID-19, sizilandele zonke ukwenzela ukuthi sisizane empakithi.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo Butikande, kwenzakala ukuthi ube khona, ngoba ama-variants ungananzelela kufana nje ne-carbon copy yento efanayo ebeloku iziphinda njengoba wananzelela ukuthi saqala siku-alpha khona ngale, sabuya sangena kubo-beta, kubo-beta ogama, sabuya kubo-delta, kathesi ku-omicron. Omicron layo ilengashaza eziningi-ningi, akukapheli ukuthi ibiloku izitshintsha, ngoba uma umuntu esuka omunye umuntu asuke eqonde kwele Asia khonale, omunye asuke eqonde kwele Europe, omunye asuke e-Europe eqonde kwele Africa, afike athelela abanye abantu khona ngale. Yona ilisukubana itshintshe ngoba iyabiloku izikhophiya, kodwa kwesinye isikhathi ukuzikhophiya kwangikhona kumbe ukuziphindeleza kwakho kwayo kuyenelisa ukubana kube ongafaniyo. Ukuziphinda kwakhona kugcine ungafani kwangikhona kube ngokuyingozi kumbe kube ngokungconywana. Nxa kungathi ukuziphinda kwayo kube ngokungconywana, yikho kungaba yikuphela kwayo. Kodwa-ke nxa kungasoze kube yilokho okungconywana, iyabe ilokhu isiba lolala, ilokhu itshintsha isenza ukuthi kusihlasele. Kungakho-ke ngithi hhayi asihlale siqaphele bantu bakithi, sizivikele, sigeze izandla, sigqoke amamaski ethu, sisanitize, sihambe lapho okumele kuhanjwe khona, singabuthani nje mahlayana.
Umnumzana Bangi Malaba yingcwethi kwezegciwane le-coronavirus, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Gaborone kwele Botswana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi abaphatheke kumsebenzi wokubumba imidlalo kamabonakude kumele baphume lenhlelo ezizenza kube lula ukulwisa imbiko emibi evela emazweni angentshonalanga. iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi usibalukhulu wesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezingathakazeleli umthetho osabunjwayo owe-private voluntary organizations kumele zisuke elizweni ziye kwele-Ukraine nxa zingawufuni lumthetho. Kwa manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, siyalibona leli hlazo lesimanga lesi esisizwayo ukuthi uThokozani Khuphi sifuna ukubuyela bheki kuChamisa. Ngithemba abantu abaningi bazivuza imbuzo ngalampenduru ngalento. Kambe umuntu owenza ihlazo lifana loThokozani Khuphi umamukela kanjani impela? Usebenza laye kanjani? Labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarigolayo? Phela umama lo vele useyisitha sikaChamisa. Isitha sakhe impela singathiwa. Wathatha yonke into kodwa laye uChamisa if elipolitizeni namampela angicabanga ukuthi engamamukela lo mama lo angicabangi impela nakancane umama owayenza ihlazo elinje akula muntu ongasaziyo ihlazo alenzayo and manje yena into ayifuna imali kuphela akuso politizeni lo mama buka manje uqedwa kumonzo manje uqedwa khalela umnyanga ukuthi ufuna imali manje ngosebuyela bank uChamisa lapha ayishedilize khona ngosebuyela bank kambe usebenza njani labantu laba owabarikholayo abantu abakhala inyembezi bekhala ngaye lamanje ihlazo leli alenzayo ngosefuna ukubuyela bheki futhi lapha athi egilize khona kodwa uChamisa ma engathatha lo mama uyabenza i-big mistake and ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abaningi bazibuza imibuzo ukuthi umuntu onjalo usebenza laye njani isitha sakho usebenza laso njani uChamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu and uzobhidliza futhi ibandla njengalokhu engeke uChamisa engeke sazwana labo Wellsman Ncube
kuyisimanga lokho sivile ukuthi nxa izani lokhu ithinta indaba yegugrawundi ukuthi bafuna ukulungisa igugrawundi kathi leyo gugrawundi yena umnakaka wayenza nini kasa ukhumbule nje umnyaka wayenza ngayo leyo gugrawundi eqalisa ukuyabulala abantu bakithi esindebeleni kwakuyiwuphi umnyaka sokuneminyaka emingaki kuzofika lamhlanje lokhu ekhuluma ngendaba yegugrawundi wayekhuluma into njalo into esibhowayo izihlobo zethu ziphansi zaphela inxa yakhe umnankaka lo wezanpf kathesi nanku bekule rali kathesi ekhwekhwe nje omunye wethu utshonile ngendaba zezanu futhi ngendaba zezanu ngapha lokhu sidinge igugrawundi kulaba abantu balokhu babulale siya phambili uthini lokhu kuthiwe yiyo umnankagwa kakhokisi kuleyo nto ngamanga la nguye uyamthokozisa lokhu nxa kusenzakala so uyajabula umnankagwa lo sizabona ukuyawula khona induro xa uqaga ngomnyaka ka-2023 sonokukubona kuhle kayithulele indaba yeground wakwenza kwaba right kuye kuzamlungela konke empilweni yakhe lalapha khona labakibo behlale bephile kuhle ngeground wayenza kithi esindebeleni.
Yes, salubonani salubonani ku Studio 7 ndingabe linjani basakazi ngitho labalaleli bonke linjani nani maZimbabwe lonke. Yeah, ngalo yezu khetho. Yeah, sizabona ukuthi ama-by-election kuwina abani kudliwa obani. Yeah, kufana lodaba lololunye lombhuqazwe lolu abantu bezanpf abahlala bethi lufuna ukulungisiswa lolo lufuna ukulungisiswa kanti bayahlala bethi lufuna ukulungisiswa lufuna ukulungisiswa bengaveli bevele kawani balulungise lolo daba ngoba abantu bazama ukuzilungisela abantu bafakile litshe balakho balitshontsha lelo litshe bafuna ukululungisa njani sebebuya la matshe akhona wonke la abatshontshayo beyabatshontsha kumbe batshontsha beyabeka kumbe basa ababizele kuphela kanti kuyahlala kuthiwa kuyalungisiswa yini into yakhona enzima uyahlala ukuthi zima bengene ebantwini sebekhampena la igugurawunde kanti thina kusichazi khona lokhu ukuthi babulala abantu bakithi.
Sabonani basakazi baka Studio 7 labalandeli baka Studio 7 lokukhulumayo ngujoshua Ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa. Mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe ibhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu. Uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANPF. iZANPF eholwa ngumnankagwa lokhu iphezu kwenzondo lamaNdebele. AmaNdebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnankagwa. Umnankagwa inzondo yakhe sehlukekile kubana AmaNdebele engawaphinda kanjani. Ngcono watshengisele ngokubhumba bona aba bantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into kwa indebele la lifuguni. Ngoba nangu katesi, kakubanjwa mtu, akula ekino itatayo. Kutwa, esi kubona ukuthi kakutunywa nguye, alichonda nga benga banjwa. Nanka masoja, asara kutaka yeza, atunchili zindu, atunchila bantu izimari zindini. Kutwa alichonda nga babampanga. Ngoba isuyo batumayo. Kutwa luku kwenzakala la, bantu inibisi indebele, besikara nga bantu wababula waikukura hundi. Angiguzi kutuwa ulumto banjwe. Usenzakala nga pansu we government ya inaluu mtu unguyo wa kwenzayo ubula la bantu wakukala la manje luke sitensela seze pomba bantu wafayo sachitaza muche wa lumiselu pomba kwa napu ula bantu wababula lai so usezi keze izi angla zake utishibu ntika iswe akubanji laba bantu wafu sizo utabantu laba banji koto angabe nga banjo anga kuhunko kwenzakala kubwa na bantu wafili sikubiga pezu kwe kazi laki utivele luke siwa laki inchele utishibu la refuti siwe 50 kule wana la maru kuzeni manana ukala usese sabu kuti mshaba umpegi se loki pumba wana wana abafai uuse sponu kuti loki lulaga lulu
niya vingilele abastaga zile studio 7 kanya tabulani libo onke ikama unko trivo kumaru mzaro echo cho elupani msaga zi utawe nudo lute awa nama pairekishin niti donke ba shali wa sisi mbaku masitize na sisi mbapu yivotelani kwa maje kuma pairekishin yivotelani ikwa mbu elifisa wuli votela nowa MTC Alliance nowa CCC nowa ZAP nowa ZANPF votela nipati ngiti 2023 asi votele ni EMRP ingene itole ama councilor itole ama MP kona sezo akura siyo mtawazi isi shiso sambe silapa uti ngabe utozani kupe utozani kupe no swangizwe nkomo bengawa simanyane sibe munye sivutle ipati enye ya kumtawazi zizimele wumkode zizimele si mtawazi kulise ima tepleliendi singa belu kestatua mnoto wetu singa matuwe sindebeliendi ni ya muzo uchamisa uzwa ngezi nye inye ike muguti ezame ungova ima tepleliendi enga wina uma elections izi tempu zonko ozenzai anyega azwenze ezi longu mtu wano inyoga inyoga anyega achinche lutu si tipa nwe sindebeliendi sitrela zizimele tozani kupi swangadizwe nkomo mkondi simoyo sitrela zizimele labo ishme ngombe dize sindebeliendi sivuse mtawazi wetu ima tepleliendi izimele singavula ipati encha engaba imtawazi alliance mamba ni simanya ni sime umutu mungi sime umtawazo mungi sisi bambi sisi huse sisi mele sipume kwa bechabi
salamu nana wa sagazo studio 7 olivi ngelela ya ngutewa mzala echo locho mkishala ngse South Africa nukuzbuza ngabantu awasa votela izanu PF uwiti umuntu ovotela izanu PF ika kulu umuntu omucha ovotela izanu PF na ayo mtahala nje ovotela izanu PF yini izanu PF ese ya iyenzayo eZimbabwe singathi nansi izanu PF ya iyenza sisi yangene mbuswe ngaphandle kokuthi iye bulala abantu emathebelele njengeGugurahond ngoba ngicabanga ukuthi izanu PF yaziwa ngalokho yaziwa ngokuthi yabulala abantu basemathebelele ngeGugurahond yiwi izanu nje yaziwa ngayo ukuthi singathi kukhona idevelopment izanu yayenzayo akavelo nayo ongatsho mpela ukuthi izanu PF nanku yakwenza kubambekana asikaze sikubone so kade abantu mabe sukabeleke beyivotela izanu PF bayivotela ukuthi yenzeni sihlupheka manje sigcwele amazwe wonke ngendaba yokuthi siyahlupheka ezweni lakithi esizalwa khona ngalo phatha ukuthiwa izanu PF so umuntu osuke eyivotela usuke ecabanga njani usuke ehethi ngalo ebona okwenzeka laphana eZimbabwe usuke yena kubona kuhamba kahle laphana eZimbabwe ngoba ayikho into ehamba kahle eZimbabwe laphana ngaleli qembu okuthiwa izanu PF so kade abantu bayivotela ngasiphi isizathu
salibonani basakazi baka studio 7 izehlisa kini lonke mina okhulumayo lo ngumama uMandlovu ngisemawabeni wokuzalwa ngizalwa kogodla yomnyama eFlabos hey badala bakithi asike sizameni ukutshintsha sike sizame ukutshintsha okunamandla sinaye ngamarayisi ngelast minute sengwangama 2kg yerayisi bakithi cela sike silandele upresident uChamisa sike sibambane ngobunengi bethu siyekula ebhokisini ngo-ex wethu singaxokozelanga sekulwa ngo-ex ebhokisini sike sifake upresident wethu uChamisa iyabonga
salibonani mazimbabwe amahle lingabe livuke njani laphe likhona ngezindawo ngezindawo
Yeah.
Lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Umcebisi kamongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky, umnumzana Mikhailo Podolyaki uthi inkulumo eziphakathi kwele Russia lele Ukraine ezesithathu zibe lobubelo emzameni yokucanda indlela yokuhambisa uncedo kulelo lizwe. Ele Russia izolo lithe selimise ukubhomba kancane kulandela isivumelwano esephulwa ngamasotsha akwele Russia ukuze abafuna ukubaleka kulelo lizwe benelise ukwenze njalo. Ele Melika libikwa lilungiselela ukuhambisa izikhali lendizamtshina zempi kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sunungoli Mbongolwane.
Ye udaba lwe Russia le Ukraine belungavinjwa ukuthi lungenzakali. Ngabe balalele izikhalo zabe Russia ezokuthi iNATO le emela amabutho amazwe asentshonalanga ukuthi ingaqhelisi indawo yayo ifike emngceleni we Russia. Ngoba siyazi ukuthi uPutin usekunesikhathi eside ezama ubabonisa ukuthi Ukraine yena uyithatha njengokuthi ingxenye yeRussia, njalo kafisi ukuthi khona kube nezikhali zalaba basentshonalanga ukuthi zibe seduze lomngcele wakhe. Uma bamlalelile bayenza iUkraine ukuthi ingagqugquzelwa ukuthi ingene kuleli qembu leNATO bekuyavinjelwa nje lula. Manje bayenze inkani yala belokube gqugquzela iUkraine ukuthi hayi lina lingabantu abazimele bodwa, akufananga lilalele ukuthi iRussia yenza kanjani kanjalo. Lokhu kudala umonakalo omkhulu kakhulu.
Nxa ukhangele wena okwenziwa kumbe sithi okwenziwa ngumongameli Joe Biden, kuyaphathisa yini ele Ukraine njengoba sisizwa kuthiwa ubabaphathisa ngemali bona kodwa besithi bafuna izikhali?
UBiden uba yelokhu ebapha imali abe Ukraine akuphathisi kangako ngesikhathi esifishane, ngoba laba bantu ukuze balwise iRussia bafuna izikhali, njalo izikhali ezinkulu. Futhi bafuna futhi baphiwe indiza eziyayo zijikela amabhomba phezu kwezikhali zeRussia. Ubaphi imali kodwa ungabavumeli ukuthi bathenge izikhali zakho, akusenze kuncedise ukuya kuphi. Siyabona nje ukuthi uBiden uzabeloku ejikela imali laphana kodwa ayizukuncedisa ukuthi isize abantu base-Ukraine ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Walter Sunungoli Mbongolwane yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje, lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kule sakhulayo webandla le Citizens Coalition for Change uBernard Munamati obikwa echaywe ngabacashangelwa ukuthi ngabe bandla le MDC Alliance eHarare. Ingcweti kwezempila kahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.